ke kona ePumelengqheke ukuthi kona thina njengeZimbabwe obotswana lazo indlovu eziningi kakhulu andindlovu lezi sezihlupha abantu ziyaphuma zingene emasimini abantu zifike zidle ziyabulala abantu ziyabulala nje kule nyamazana ezibulala nje even izifuyo zabantu kodwa ke nxa umuntu engafa akubi lomsindo kangako abantu abaphandle laba bafuna ukuthi babe lomsindo nxa kuyikuthi khona indlovu ibulewe ngabantu kodwa ke iyabe iphazamise imizi yabantu yahlaphaza konke lenhlanyelo zabantu so into ephumileyo ukuthi khona kufuze sibe le-one position sikhulume ukuthi hayi siyakuzwa lokho elikukhulumayo kodwa into eqakathekileyo lapha yikuthi sithengise lezi mpondo njengeZimbabwe silazi izimpondo eziningi kakhulu worth billions of US dollars so into ezizama ukuthi khona sikhulume labo sibancenge ukuthi bazwisise udubo lwethu lapha
iZimbabwe lamanye amazwe la athi alakho ukuphuma kunhlanganiso yeCITES njengoba esaliswa ukuthi athengise indlovu zawo ubona kungenzeka mpela lokho
into ekhona ikuthi khona ukuphuma kuvela kuyenze into eqhakathekileyo ikuthi khona kuhlale phansi sibonisane ngoba nxa singayekela ukubonisana ukuphuma evela kusoze kuphathele lutho ngoba singavela siyenze njengakhonokho kutsho ukuthi khona laba ababayibo abakhontrolisa iCITES kukhona okuningi esingakuluza ngoba kathe siyabona ukuthi khona kulezinye imali abazijumelayo ukuthi alright lapha sokuyenze lokho ngcono livale lapha lapha sokuyenze lokho kungcono lithi so into ekhona lapha ikuthi khona abantu labafuze sikhulume nge-one voice isadak yonke kube kufanele ukuthi njenge-Africa sikhulume ngezwi-one kodwa idubo ikuthi khona xa sokubuya leyo conference amanye ama-African countries bayasupporta ama-European countries ukuthi khona hayi akufuzanga zithengiswe kakuhlale kunjalo so siyabe sesiluzile lathi nje nxa singaphuma yikukubona kwami sake sawukhuluma nje even ephalamende kwabonisanwa sibili kwakhanya ukuthi khona ukuthi siphume akuyenze so into ekhonayo ukuthi hayi ukuphuma kamboni kuphumelele